Okwamanje isikolo sesiqalile ukuregista, siya register sizathatha abancane kuphela onana. Onana laba sibathathiswa ukuthi sizama ukuncedisa laba abazali abahamba emsebenzini noma ku under lockdown. Bakhona abazali abahamba emsebenzini abafana labo dokotela, laba nurses, labasebenza ema grocery store. Ngoba bayakhala abantu ukuthi abakwanisi ukuyenza ukuthiya abantwana for lama babysitters, like ukuthi beqhathe unkazana wasendlini ukuthi ehlale ekhangela abantwana bona besemsebenzini ngoba isimo laso singasihlanga kahle. Ekwakheni laphana ukuba lama challenges abe khona abe maningi kakhulu. Number one, i-challenge yami isikhathi, time different ukuthi ngapha labana ekhaya mabelala, mina ngapha kuyabe kusemini ngiyabe ngisemsebenzini. Mina mangilala bona ngabe basebevukile. Khona izinto eziningi engiyabe ngizifuna ukuthi ngiconnecte lama ema-ofisini ahlukeneyo, and then uthole ukuthi abantu engiyabe ngibathuma kumbe ababencedisa abanye abala lwazi lama office lawo, so mina sokufanele ngifonele ofisini ngibalayele ukuthi kulomuntu obuyayo, ngilayele lalwana umuntu ukuthi hamba kubani bani, ngikhona ukucommunicate. Sometimes noma mbathuma mase befika ngale ofisini ma ungacommunicate, ungazange wafona wakhulumisana labantu abasema ofisini, kwelinye umuntu uyamthuma ayephenduka ema ofisini engazange wachasiselwa kahle kumbe wathola impendulo ecacile. Yikho ke hayi kuba nzima kakhulu i-challenge yakhona, i-time different ikakhulu. Njalo zikhona ezinye izinto eziningi eziye ngihlangane lazo, kodwa ke ngonkulunkulu kuphela, ngegama likaNkulunkulu konke kuhambe kahle. Naku sesisafika lapha umphakathi osuzathokozela khona njengalokhu ukulezifiso or ukhangelela ukuthi kuze kufikelele ilanga lalamhlanje. Sesizavula kodwa sivulela abancane bodwa, sizama ukuncedisa laba abahamba ezikolweni abafana laba asebenza ezibhedlela nasema-grocery store.
Ye, kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi usungule lolu hlelo? Kuyini okwakususa phansi ukuthi hayi kumele kwakhiwe isikolo la esabantwana abangaka?
Ngangikhangelele ikakhulu ukuqala ngakhangela ngabona abantwana ama-dropouts esikolweni, ikakhulu abantwana abangamankazana. Abanye bagcina sebelabantwana, then ma sebelabantwana uthola ukuthi ngcenye umuntu wakhona uyathola lo msebenzi kumbe elefundo epase ebese siba lomntwana. Ma sethola umntwana akasela ngitho lokuthi uzamusa ngaphi umntwana. Abanye balabazali kodwa khona lokhu ukuthi ngcenye abazali baba behlala emakhaya bengalaluthi ukuthi bayenze njani. Khona phana silezitolo ezifana labo Greens, labo Plum to Bakery, njani. Kulabantwana abanye ababuya ezindaweni ezikatshana ababuya bezosebenza ngenxa yokuthi abantwana bethu abe-Plum to area bakhona, kodwa balabantwana bayehluleka lokuthi bayedinga umsebenzi, bamakete le msebenzi ngoba bengalalapho bazitshiya khona abantwana.